Ikhansili ichazele uZulu labo somabhizimusi ngenhlelo abakhangelele ukuzenza emzini wakobulawayo beqhakathekisa ukutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo ezempila kahle ukutholwa kwamanzi alengcekeza ukutholisa uZulu indawo zokwakha izindlu imigwaqo ezemfundo lokunye umqondisi ophethe isikhwama semali yekhansili umnumzana Kempton Dimande uchasisa isimo sebudget yakobulawayo kabanzi
Namhlanje besi presenta i-budget ka-2019 kodwa yandulelwe yikuxoxa nge-budget ka-2018 ukuthi isebenze njani. But okukhulu ukuthi i-budget ka-2019 ikhwelile kancane nge-5% ku-budget ka-2018. I-budget yethu yehlukaniswe ngezigaba ezimbili. Ikhona i-budget eyokusebenza umuzi insuku zonke. Leyo yayi 104,469,476 ngo-2018. Ikhwelile ke leyo yaya ku 116,599,243. Bese sizoba lehlandla lesibili eliyibudget ekhangele ukwakhiwa komuzi esithi thina ngesikhiwa i-capital budget. Last year ngo-2018 ibiyi 48,142,546. Layo ke ikhwelile ke lonyaka yaku 95,863,500. Bese kusuthi ke budget yonke nxa sohlanganisa le eyokusebenzwa suku zonke komuzi lale eyokukhuliswa komuzi nxa usuyihlanganisile eka 2018 yayi 152,612,012. Kuzokuthi ke eyalonyaka ke ikhwelile ke isiye ku 212,462,743.
Uqhubeke ethi umthelo wezindlu okhitshwa izakhamizi zakobulawayo uqanse ngokuhlanu ekhulwini.
Kuzakhamizi zakobulawayo kutsho ke ukuthi izindlu zikhwelile kancane nge 5%. Sike saxoxisana lazo izakhamizi ke nge-weekend. Ii-figures lezo kangilazo lapha khathesi. Kodwa ke izindlu zikhwele nje kancane nge 5%. Akusiyo mali enkulu. Kodwa ke sikhangelele ukuthi umsebenzi ozayenza leyo increase uzaba mkhulu ujabulisa izakhamizi.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Thembi Nkosi wena uvumelane lebhajethi yakobulawayo ethi kuhle baqondile njalo benalise ukuxoxisana leziphathamandla zekhansili.
Qondile ukuthi kwenzwe lokho njalo kungamalungelo ethu futhi njalo ukuthi khona sibe lakho okwempilo yethu yakusasa lokuthi izimali zibe khona. Angiboni bonile lako futhi phezwa kokonke basibizile baxoxisana lathi sikhona esikufunayo kanti kuyini okunye singakufuna nxa abantu bebuyazizo xoxisana asobe sivumelane konke kodwa ke uqondile ukuthi wakwenzela akunamuntu wakwavuma ukuthi into zikhwezwe kodwa kabasibo abakhwezwayo umumo esikuyiwo khathesi uyabafuqa ukuze izinto bafinyelele lapho esimele siyekhona.
Undimande uthi ekuqaleni kwalumnyaka izakhamizi bezilezikwelede kukhansili izigidi ezilikhulu lamachumi edlula kancane ayisikhombisa zamadola i-$172 million. Lesi sikwelede saqansa saya kuzigidi ezilikhulu lamachumi phose athoba minwe mibili zamadola i-$176 million ekupheleni kukancwabakazi. Iningi labo somabhizimusi abangenela umhlangano bancome ibhajethi yekhansili yakobulawayo besithi izamile ngamandla wonke ukusebenzela uZulu waleli dolobho nanku likhokhela emadolobheni alondoloza ukuhlanzeka elizweni. Bakhuthaza ukuthi umasipala angayekethisi ngoba zikhona ezinye indawo ezilengcekeza lezifuna ukulungisiswa. Osomabhizimusi laba bacele njalo ikhansili ukuba ilandele ibhajethi le ekhanya ibukeka. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.